Mina ngombono wami ukuthi uTrump usesimejaye. Konke okuphuma emlonyeni kaTrump ungeza kukuthembe, ngoba kasikwazi ukuthi uTrump uyakhuluma iqiniso. Kalitshoni engakhulumanga into esitshekileyo ziyelale, engaqondananga lokuba ngumongameli we-America. So angingeza ke ngitsho ukuthi lokho akutshoyo yinto ethiwo ngama-Americans wonke. Ngitsho uTrump nguTrump.
Icebo lakhe veli licebo elihle yini, njengoba uhlupho lolu olomngcele lukhanya lungapheli?
Uhlupho lomngcele kalulethwanga nguTrump, kalusoza ke lukhutshwe luqedwe nguTrump. Indlela yokukhipha uhlupho lomngcele weMexico ne-America kumele kwenziwe ngendlela eqondileyo, engasoza kichithe imuli, abantwana labazali babo behlukaniswe ngento engaqondananga. Ikakhulu lokho kuthiwa nguTrump, mina ngisoza ke nguzwisise, njalo ngisoza ke nguthakazela.
Khona singathini ngabantu ababuya lapha eMelika bezodinga imisebenzi bebaningi kakhulu, njengoba sibona nje lekhaya sokulokunye okunjengabo-xenophobia?
Kanti i-America ile mngcele emngaki ngembuze lami khonapho ngingakaphenduli. Kulo mngcele owodwa yini e-America? Akula mngcele enyakatho lelasingeni laphansi? So nomuntu oyedwa okhuluma ngomngcele we-America le-Canada, kutsho ukuthi ama-Canadians kabuye e-America?
Kodwa laba abaningi abavela e-Mexico abayenza imisebenzi leyi engafunwanga abaningi, eyokuhlanza izambuzi lokuthanyela lokunye.
Mina ngihlale California. I-California yiyo esida i-America yonke ngokudla. Ama-farmers, abalimi be-America, 90% of American farms are run by ama-Hispanics abavela e-South America. Not only e-Mexico, but e-South America, e-Central America. Kungayisibo, yibo abenza ukuthi i-America iqhubekele phambili. Kungayisibo, angikholi ukuthi ngayo i-America ikhona lapho ekhona namhlanje. Abantu abamnyama abansundu balapha, awungeza kubabone besebenza emaplazi. Amakhiwa alapha, awungeza wakuwabone ethanyela emahoteleni, eklina ama-dormitories, esebenza emaplazini, bekhahlabula nabantwababo, lokungabantwana okuncane njejani. Uyababona bequnta ama-strawberries emasimini. Ungeza kubabona ama-Americans bekwenza khonokho. But kabakutsho ukuthi ama-Mexicans yibo abaphethe i-America. Khulumayo kuphela yikho lokhu ukuthi bachapha umngcele beza lembanje. Bakutsho ngandlela bani?